kulama yuthi alelestoxini izolo abayala lestoxini namhla bakhangelela ukuthi bavukela esitungu zamagistrate court sasekuseni bese apply ibail. Umhlonitshwa uSikhala obeceliwe ngamapholisi ukuthi laye abuye, kodwa kwamanje sasosibotshwa ukhona emzini wakhe la ukhangelela ukuthi uyabe ngomnyama gqwetha abemela abatsha nibama-youth ababesekhodi kusasekuseni.
Singathi lina njengebandla likubona njani khonokho okwenzakalayo ukuthi sokungani liyagijinyiswa, sokungani vele akukhanye lokuthi kuya?
Lokhu kukhombisa obani ukuthi uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa uphanikile kakhulu, ngoba kathesi sikhuluma nje akusavunyelwa ukuthi kube lama-public meetings, kube lama any form of demonstration okukhona ku-constitution. So okutshengisela ukuthi sebesesaba kakhulu ukuthi isikhathi sokutheni baphume embusweni sesisondele eduze. Siyakwazi nokuthi amabutho lawo kulezi nsuku labo bafisa ukuthi bamgengele uhulumeni. So yikho bese saba ukuthi abantu begcwale emgwaqweni, ngoba kungagcina sokunika ithuba ukuthi amabutho bamxotshe uhulumeni. So thina njenge-MDC sithi sizaqhubekela phambili sikhuthaza abantu ukuthi bathengisele, ngoba umumo wesizwe ulokhu siba mubi ngamalanga nemihla yemihla, and sizaphelela emajele sonke ukwenzela ukuthi iZimbabwe ibe lenguquko engcono. Asijiki, asibuyele emuva. Sithi uhulumende kamnankagwa isikhathi sakhe sesiphelile, abantu beZimbabwe sebedubeke kwaze kwanela. So sokufunakala kube le ndlela entsha yokubusa kwesizwe. Njenge-MDC sikhuthaza ukuthi kube ne-National Transitional Authority for 2 to 3 years kube sekusiba nama-elections esikwazi ukuthini u-advocate nesentshamisa uzangqoba.